Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Njani mthozo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesine mhlaka 11 Mfumfu 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi amalunga ayo azatshengisela emagqwaqweni lamhla loba lokhu kuvinjwe ngamapholisa.
Abamembers nje laba babuza babuthola yibo bakutsho ukuthi bayesaba yini thina esikunikiweyo ukuthi le mvumo inikwa i-constitution yelizwe. Amapholisa yiwo angala mvumo okumisa-ke lokhu esesikuqumile.
Iqula le-European Observer Mission elaliseZimbabwe ngesikhathi kusenziwa ukhetho ngontulukazi lonyaka lithi kuningi okumele kwenziwe eZimbabwe ukwenzela ukuthi kube lo khetho olubalulekileyo.
Kwakuthule zwi ama-elections wonke, kwakuzokuthi mhlaka 1 sokwenzeka lokhu kwayenzekayo. So simele sikwazi ukuthi kwahamba njani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi amalunga ayo azatshengisela emgoqweni emadolobheni lamhla ekhonona ngokukhutheka komnotho lokukhuphulwa komthelo wokuthumeza imali ngomakhalekhukhwini. Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele kwezectu uthi baza kwenza lokhu loba amapholisa ebacebise ukuthi akuvunyelwa ukwenza imihlangano elizweni ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Uthi kabesabi lutho ngoba izisebenzi sezidubeke okumangalisayo elizweni lapho kukhuphuka khona intengo yempahla nsuku zonke.
Namhlanje ekuseni sikhangeleleke inamba ezivelela kumafile sethu, ezivelela kubangane esisebenza labo, abekeleke, amanye ama-NGOs esisebenza lawo, labanye nje abakwi-informal economy ukuthi bebuthane-ke e-ofisini. Sikhangelela ukuthi siqalise-ke imatshi yethu. Yikho kusayenzakala namhlanje ekuseni nxa nje ilanga lanamhlanje liqala.
Ye, so ke alisabi ukuthi njengoba linganikwaka imvumo ngamapholisa ukuthi lenze khonokho elikwenzayo, alisoze lidutshulwe yini kumbe into ezinjani?
Abamembers ke laba babuza babuthola yibo bakutsho ukuthi bayesaba yini thina esikunikiweyo ukuthi sile mvumo sinikwa i-constitution yelizwe. Amapholisa yiwo angala mvumo okumisa-ke lokhu esesikuqumile. Kube kungala muntu okhulume ngokwesaba ukuthi kungaba lo muntu ongabulawa. Sibona njenganabantu abalakuqala okungaze kufike esikhathini sokuthi bedutshulwe kumbe belinyazwe ngamapholisa. Esikukhangeleleyo ukuthi amapholisa ahlonipheke ilungelo labantu, ekeleke abantu benze abakunikwa ngumthetho.
Libona zani kuyabe kulabantu abanenganganani eHarare obulawayo lezinye indawo ababetshengisela?
Angazi bakhe sitsho okwalesi sikhathi ukuthi uZulu uzaphuma ngokungakanani, kodwa nje njengoba nje amapholisa aseqalile-ke ukwethusela kungabangela ke ukuthi singaze sathola inamba kade sizikhangele. Sesizabona ngokuphuba kwelanga lanamhlanje ukuthi uZulu uzaresponda okungakanani, kumbe uZulu uzayesaba abakubonayo eminyakeni edlulileyo abantu betshaywa. Sesizabona ngakho nxa sivula amahofisi ekuseni namhlanje.
Ye, mase sikhangele sibili abantu babuza ukuthi okwenze sibili lazi langena emgwaqweni kuyini, awuchasisele abantu?
Okusizise ubuhlungu ukuthi sinanzelela ukuthi uhulumende wethu ubevele evoleka kumbe sidla lokho ongalakho uthetheke imali zabantu engelamvumo emabhenki usedinga ke imali lezo ukuthi azibhadale sebona sesivona umthelo so into yokuqala imthelo esingazange sivumelane lawo umthelo we 2% kudola lonke nje singaba lithumela kumbe silithatha kwabanye oso asivumelani ngendaba yomthelo njalo sivila sivumelani ngendaba yama prizes sibona ngani intengo ibulala uZulu izinto zikhwela kathathu kane ngelanga kuyasibulala ke lokho okwesithathu savula ama account yethu nge American dollars mase sizatshelwa ukuthi leyo mali kayisatholakali sibone ngani ke sesithathelwe imali yethu kungela mvumo sokuzabulala ke la ba savings ethu esasiwenzile ngaba ngamapenjeni ama insurance zonke lezi zinto seziyakufake ngalokhu abakwenzayo singathi nje okukakathekile yiko kunengi esikukhangele ukuthi kungabe kungakhangelisiswa nguhulumende loba nje kulakho ukuthi kule ndaba zalaba esingathi kwakwi-informal economy abagijinyiswa ngama police asuku zonke bechaywa into esiyikhangele ukuthi into engekelwa kuhulumende.
Ye, siyabona kodwa ke nxa sikhangele uhulumende uthi nxa sokuthunyezwa imali kuyabe kuqalisa ku $10 phela ukuthi kuthathwe ama 2 cents lawo. So yini ke kujoni khonoko kumbe lokho elikusola?
Siyakusola okumangalisayo ke nxa sesikukhangele sikuhluza sibona ngani sokhange usethargeteke laba abalemali esingathi ngabayanga. Xa ukhangela ke ku $10 usiyafika ku $500,000. Ithi ke abayanga esile mali enjenaleyo sokubuya ke abamabhizimisi abathumela amamiliyoni sebe-exemptiwe ke ukuthi kabatshajwa mali sibone ngathiwa nje lumthelo ukhangelele ukuthathela labo abangalalutho kathi ke ngesikhathi imali ithathwa kumbe nje umuntu obangela ukuthi uhulumende abe lesikwelede esingaka kumbe lo labo bantu abanikwa izinto kumbe abagweledayo kuhulumende bayazakala phela ukuthi ngobani abantu abebethatha izinto kuhulumende ngobani abalamatalakitha ngobani abalezinto zokulima uhulumende uyakwazi ke ukuthi ngobani abadla izimali so sibone ngathiwa yikuhlukuluzwa ke nxa uhulumende esefuna ukubhadala isikwelede sakhe athuthatha kithi ke abayanga.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezeCTU sixoxela eseHarare. Ilunga lebandla lezanuPF umnumzana Dikumozi Phuthi uthi akumelanga izeCTU ihlokoze uhulumende ngokutshengisela emigoqweni kungela zizathu.
Uhlupho luba khona ngalokuthi abantu abahlosa ukwenza i-violence sebafunda iindlela zokubekezela ukungena kancane kancane and yikho abakwenzayo khonokho. Sebefuna-ke ukuthi nxa kuthiwe amapolisa abone kungathi kuzaba kubi ukuthi abantu bayenze khonokho babona ngazathi yikho okungcono ukuthi babonakale sebephikisana lawo ukwenzela ukuthi ba-attract-e ukuchothozwa kwamapolisa mbe kukahulumende kuthiwa ukulobandezela. Kodwa-ke bengibona ngazathi aluba bebezimisele kukho lokho bebeyalalela isixwayiso semiso zamapolisa bayenza ukuthengisela ngesikhathi esifaneleyo nxa bezathengisela. Kodwa into abathengisela ngayo le into ekhona yengukuthi ayisibo bonke abantu abayiselayo. Abantu abaningi ngimangele komunye umhlangano engiwuhlalileyo bekhuthaza kakhulu bekukumeza ama-ekonomisi abafundele zonkonomi bekukumeza ukuthi indaba ye-2% le indaba enhle kakhulu ngoba amazwe anjengaboRwanda avuka ngokufaka izinqumo ezinjengazemalezo. Fo-ke ngiyamangala ukuthi abantu nxa bezahamba besiyatshelwa nje ukuthi yenzani kanje bengazinakanelanga ikugolomba lokho ngokubona kwami.
Lapha-ke utsho ukuthi bayekele bangangeni emigoqweni lapha
bayekele ngoba nxa sokuyikuthi amapolisa axwayisa ukuthi hhayi manini bona besithi siyayenza angiyabona ukuthi khona phana sokunokudinga ukuthi kube lokugijimisana nxa khona phana sokuzakhanya sokula ukuthi igazi labo bani bani bona yiyo intikiti abayifunela leyo kwenzela ukuthi kube ngathi izinto azimanga kuhle kodwa bona labo abantu abathi babamele ayisiko ukuthi abantu laba bakolonile nge-2% le abantu into abangathi abahlalisekanga ngayo nje ukukwela kwezinto ikwezwa ngabantu abaphonga ukukweza kodwa lapho ezitholakala khona kumbe ezenziwa khona zingakhwelanga ngoba isinohlangano labama-industries lababo-CZI, ZNCC, labengatha zikahulumente ezingaphandle kwe-Ministry of Industry labantu abamakampani amakhulu ayenza impahla abakhwezanga bona kodwa abantu nje yibo abaphonga upanika nje bakhweza indaba yiso-2% le indaba yikungathembi ukuthi imali le esithi yibhondi izahlala kwesikhathi esinganani emkambo lowo ikoke bona sebesiyakabela abantu amanga besithi konke loku kwenziwa yi-2% so ngesilungu kuthiwa yi-incitement baqambela abantu amanga ukuthi babuye ezitradini bezodemonstratela into ethile into ababatshele yona ayisiyo edala inkinga le abakhuluma ngayo
ye so ke ubona ngizani amapholisa aza kubamba njani khonokho
hhayi lokho benganelisa ukuthi ngingaku-pre-empta kodwa-ke isixwayiso sami ngenxa yokuthula ebengunanzelela elizweni lezimbabwe lokuthula okuzanywa ukuthi ubaba umnankagwa akulethe kuleli bengibona ngazathi bekungakabaluleki ukuthi abantu baqalise ukwenzelana inkani lama-arms of security
umnumzana Dingumuziphuthi umele ibulilwa mangwe west edale lephalamende sixoke laye ekonangaleke kobulawayo siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Rejoice Ngwenya
aphele ukutshengisela vele ukukhona vele emthethweni isihlelo sombuso siyavumeza ukuthi nxa uzwilele sikhalazo uyavunyeza ukuthi ayangena esitradini etshengisela kodwa angibona ukuthi amapholisa bazavuma na njengoba bevele bekhonona bazagcina vele bengabantu abahlobhlobe izikhali besima egwaqweni besalisa ukuthi kube lo utshengisela kodwa ukungena emgwaqweni nje abazangena
ubona ungani bazaba baningi yini njengoba sike sabona kulokudutshulwa kwabantu abasoze besabe yini abantu ukungena emgwaqweni
kulezi nto ezimbili eziqondane nazo lapha izisebenzi zele mthetho wazo zona zilutshwane ngoba siyazi ukuthi uZulu omningi usisebenzele ethengisa nge-MTN hayi siyazi ukuthi imisika siyakhipha kodwa kuvele kuya kulo dubo lokuthi kube labantu abaningi ngoba abantu abaningi vele ngabasebenzi nxa befuna nje abanye nje abavele bengumathanyuka ungabanika nje idlabuzane lokuthi bangene esitradini kodwa kuza kuba lokwesaba ngoba siyazi ukuthi vele izoloku ukuthi kuyawudityula umuntu nje esitradini bexabana okwanamhlanje bangabe bekhona nje abalutshwane kodwa angikhole ukuthi uZulu uzaphumelela ukuthi abe sekelana labo kakhulu
sizwa kuthiwa ibandla le-MDC likhuthaze amalunga ukuthi lawo angene ezitaladeni etshengisela ubona ngani lokhu akusoze ukuyenze na ukuthi kube labantu abaningi
ngoba phela siyazi ukuthi ukutshengisela lokhu akuqondananga le bandla le eliphikisanayo kuqondane le bandla lezisebenzi ze-PTA ngingazi ukuthi kulesi fiso yini ama-supporters amalunga e-MDC ye bengabe bekhona nje kodwa engikutshoyo ukuthi sizikhangelele abantu abaningi nengezi vele sibajayele nxa kulokutshengisela ngoba vele kuvele kulokukhonona lokudinwa lokwesaba lokuthi uZulu omningi njengoba ngitshile ukuthi akabekho emsebenzini
manje nxa sikhangele khonokhu abakhonona ngakho njengezisebenzi ukubana iholo ngapha abathekswa ngapha intengo yakhwela lokunye okunjalo ukuthi akusoze na kuyenza ukuthi uZulu wonke angenele lapha ngenxa yokuzondo okukhona
njengoba sithi nje ukuthi ukukhonona kukhona kodwa amazimbabweni kuthatha nje isikhathi ukuze babe ngabantu abalokuzonda ukuthi zi kukhona bayakhuluma ngakho emaphepheni ebulenjini kodwa le program yakhona nje ukuthengiswa kwayo i-marketing yakhona kayiqinanga lami nje ngize sengiwise nje ngikuzwe nje kuthanye ukuthi kuzaba lokutshengisela ye abantu kukhona ukuzonda kukhona kungenzekela nje ukuthi kube ngesikhiwa sithi spontaneous activity kodwa indlela abathengise ngayo ivangeli lakhona angikholukuthi lihambe kahle akutshengiseli ukuthi kuzaba labantu abaningi esivele sibajayele nxa kulokutshengisela okulungisiswa okuxoxwa yibandla eliphikisayo
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe lezenotho, ubekhuluma lo Chris Gande we Studio 7. Namuhla ngo 4:30 PM sizalethulela ingxoxompikiswano yokuphathelane lezokuthapha indaba kwele Zimbabwe. Ingxoxo le kuzabe kulesiphathamandla sikahulumende lesenhlanganiso ye-United Nations kanye nengcweti kwezokuthapha indaba. Siza kwethula udaba lolu kuFacebook ekhasini le-VOA Live Talk, VOA Ndebele kanye ne-VOA Shona. Iqula le-European Union Observer Mission elalihlolisisa ukuqhutshwa kokhetho ngontulikazi eZimbabwe lithi kunengokumele kwenziwa iZimbabwe ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo. Iqula leli lethule impumelo yenhlolisiso yalo ejulileyo izolo eHarare. Lithi kulokunye okwenziwa kahle ngesikhathi sokhetho loba nje kusakude phambili ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo kwele Zimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Emazwini abequla le-EU eseligqibe umsebenzi wokuhlolisisa ngokuphathelana lokhetho, umsekeli kobe khokhela leliqula umnumzana Mark Stevens utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe eMickles Hotel ukuba ulethemba lokuba okumunyethwe kule ripoti kuzosiza ekuthuthukiseni indlela ukhetho oluzoqhushwa ngayo kwela kusasa elizweni.
And then very much the post-election environment.
Bese sikhangela izehlakalo zangemva kokhetho okufana lokulondolozwa kwelungelo loluntu kakhulukazi kusukela mhlaka 1 Ncwabakazi. Kulusizi ukuba kwasuka kwaphazamisa okuhle okwasekwenzakele ngaphambilini.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches uReverend Dr. Kenneth Mtata obekhona laye ngesikhathi lumbiko we-EU sethulwa upha umbono wakhe.
Thina sisekhatshana kuselo msebenzi simele siwuyenze, basho amanye ama-processes lapha sizomele siwayenze ukuze i-standard yakhona ihambe phezulu. So sibe sikuku-expecta lokho ngoba yiyo i-election yakuqala esingathi yayivulekile ukuthi umuntu wonke ayibone. Amanye ama-elections wonke ayeyenzeka kwakungela abantu bazothi ayimithi standard kumbe ayimithi, kodwa le yi-election yayivulekile umuntu wonke wayibona. So ukuthi savula ukuthi abantu bayibone into ebaluleke kakhulu, kodwa into ezobaluleka ukudlula izinto zonke ukuthi sizoyenza njani ngama-recommendations lawa asinike khona.
Uvumelana lombono wabequla le-EU leli ukuba izehlakalo zikamhlaka 1 Ncwabakazi zasuka zaphazamisa ukuqhutshwa kokhetho lukamhla ka 13 Ntulikazi olwaluqale kuhle abantu bevota ngokuthula.
Kwakuthula ezwi ama-elections wonke, kwakuzokuthi mhla ka 1 sokwenzeka lokhu kwayenzekayo. So simele sikwazi ukuthi kwahamba njani, and ngiyabona labo laba abayenze i-report ngoba usakhumbula benika ama-preliminary recommendations i-preliminary report yabo mhla ka 1 ngokwayenzeka. So izinto umuntu wonke engazi expect, so lathi sizofuna ukuthi sikwazi ukuthi mhla ka 1 kuhambe njalo. Kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi umhla ka 1 urepresenta ukuthi iZimbabwe izohamba njani na, kumbe umhla ka 1 was a unique event izoba lokho ingaphindi. Ngoba I think lapho yiko kule simele sicabange kakhulu ukuthi umhla ka 1 uzoba lokhu kuphindwa, kumbe umhla ka 1 wayenzwa umhla ka 1 August and akusezokuphinde futhi.
Okunye kwalokho okucetshiswa ngabequla leli yikuba i-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission kube ngesebenza izimele impela, hathi lokho kukhona okokuthi iluhlangothi lukahulumende. Bathi njalo kumele kube lenguquko ekusebenzeni kwamabandla ezombusazwe, ikakhulu ekukhankaseleni ukuthola usekelo kungaze kwaba laphathwa ngcono kulamanye nxa kukhangelwa ukutholiswa amathuba afanayo emisakazweni lakumaphephandaba kahulumende. EleZimbabwe likhuthazwa njalo ukuba lilungisise imithetho ebalula ngokuqhutshwa kokhetho leminye kanye lokungabi lenketha yabechabi kundlela abamabandla aphathwa ngayo elizweni zinhlangothi zonke okubalisa ezomvikela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abanye babemba igolide abalimalele udlakela oluqhamuke emgodini wevova mine eGwanda ngomvulo. Akade beselatshwa eGwanda Hospital babikwa sebedluliselwe ezibhedlela ezinkulu koBulawayo. Abanye baqhubeka beselatshwa eGwanda. Udlame lolu beluphakathi kwabotshekeja besindebeleni labesishoneni bebanga imigodi yegolide. Kufe umuntu oyedwa ekulwisaneni lokhu. Izakhamizi zeGwanda zithi kazifuni abantu abavela kwezinye indawo zelizwe abafika kulelo dolobho belanda igolide ngoba lokhu kuyikubagedela inotho yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabasakhulayo abakumsebenzi wokwemba i-Youth in Mining, uMnumzana Philemon Mukwele, lowake waba ngumeya wedolobho leGwanda, uMnumzana Thandeko Zithi Mkandla, yena osungulela ingxoxo ngokuthi umbuso wezabelo, i-devolution, yeyodwa engaluqeda lolu hlupho.
Ngesilungu bathi yi-micro of the macro, ngokuncinyane kokukhulu kwakhona. Engisabela ukuthi kungamemetheka kwedlulele khona lokho okwenzakale eVova kugcwale ibizwe lonke. Yebo, manje kube kungaba phakathi kwalaba abadinga besishonini amakhwekhwe lawo lalaba abesindebeleni, kodwa into lokhu kuvele indlala iza kwenza abantu benze izinto ezizilayo, izinto ezingekho emthethweni, izinto ezilimaza abantu. Ngobana ayikho enye indlela umuntu angaziphilisa ngayo ingabe ungaphi kwelizwe. Yiloo lalowo usedinga lapha angathola khona okuncinyane ukuthi aziphilise. Kube kubike ukuthi abantu bathiye iindawo zabo besiyaminyezelana labanye abantu endaweni zabo. Yibo lapho kumele kungene into njenge-devolution of power, ukuthi lezo zinto ezikhona ezingumnotho waleyo ndawo zinike abakuleyo ndawo indlela yokuziphilisa. Nxa sekuzabuye abantu bavele ngengxenye babuye bezodala umsindo, yona impilo inzima kangaka, kuzakhathaza. Ngoba ngombono wami angikholwa ukuthi into le singathi iphelile. Ingaphela eVova, kodwa iVova isiyodela egolide. Akusikho lapho okulabotekeja khona kuphela, bagcwele indawana yonke le. Kungasuka laphana kuye laphana, kufuneka indlela zokukubamba kude lokho kuyinto kuphele. Kuyadanisa, kubuye kwenyanyike konke okwenzakeleyo. Akula muntu nje loyedwa okumele afele ukuzama ukuziphilisa ingabe kungaphi kuleli lizwe. Kube buhlungu-ke kithi nxa bezafela emnyango wethu khonapha eGwanda.
Yebo Mkwili, i-devolution ingakuqeda yini ukuxabana kwabo tshekeja njengokutsho kukababa uMkandla?
Ngase sikhangela ama-situations especially ama-minerals ukuthi ngama-non-renewable sources especially gold. Igolide nxa seligebha alimili elinye igolide liyaphela. So thina sinabantwana sizakuba nabazukulu, who we expect to enjoy ama-resources ungaba right. Abanye bangathi ukuzwisisa nje but igolide zinanobusosi abantu abethu labasukulu bethu, what are they going to enjoy?
Ngaphandle kokutshekeja baba Mkandla, awekho yini amanye amathuba omsebenzi kwezinye inhlangothi khona ngapho eGwanda?
Ilizwe leli silithatha ngo-1980 kwaduma into owathiwa ngama-cooperative. Ama-cooperative ayenxwanele khona lokho ukuthi ababengela ziqu ezithize, mhlawumbe ekufundeni imisebenzi ethize, baqoqane babe le njongo yokwenza lokhu ababengenelisa ukukwenza. Lokhu kwakugoqela njalo nabafowethu ababengekho elizweni ngesikhathi seni, ukuthi njengoba sebephumile kulezi ezombhubhu babeza kwenza njani. Kwakuyilicebo elihle kakhulu lelo, kodwa labulawa zindlela ezithize engazayenziwa sengiziqeda. Kodwa okunye okwabulala ama-cooperative ikuthi abantu babetshelwa ukuthi lina lizakwenza lokhu, lina lizakwenza lokhu. Indlela asithi njengoba siphuma ngematsawu sichiye igolidombe ezembuwayo kule lapha sikula kunani bafuye inkomo bafuye imbuzi bafuye izimvu balime ama-irrigation ona lawo amalutshwana angabe ekhona nxa bengaqoqwa kuhle kutholakale lo sizo kubo asithi baqalise into njeyokunonisa inkomo bezinonisela imakethi ngile qiniso kungaba ngenye indlela abangazisiza ngayo kumbe le mbuzi lochago lwazo lezikhumba zazo ziningi indlela nxa abantwana bengancedakala ngisho nabadala baqoqane baqoqwe kuhle badinge lo okokuqalisa badingele lalokho esithi yi-market laba abaza kuyathe zakhona izinto zabo akuswelee kuto umuntu abe utekeja kodwa inhlelo lezi kuyabe umuntu uhulumende okwakathe sathi ngui-central government angenele asize fo uhulumende wakhona laye ngokwayibhejukala lutho kodwa zikhona indlela ezingasetshenziswa ukuthi abantu baqoqane babe ngamaqonjana thize ukuthi bathole okokuziphilisa lokho ngiyabona kungasebenza nxa kuthe kwaphathwa kade
Abanye abasakhulayo njengawe Mkwili ongabaxwayisa uthini phezu kodlakela olufana lesilubone evova
I-violence ayibadali lutho. I-violence otherwise iyakucreate ama-problems. Ukubulala umuntu esilutini siyazila.
Loke umnumzana Philmon Mukwele umgcini sihlalo wenhlanganiso yosakhulayo abakumsebenzi we-youth in mining wexoxa endawonye owayengumeya wegwanda umnumzana Thandeko Zithi Mkandla pelo Ntungameli Gomo kwezemidlalo-ke izimbabwe ixoxa imidlalo ye-zone 6 basketball championships asike esizweni ujoseph ndanji esethulela lolo daba
kulamaqembu angamashumi lesithupha aphuma emazweni ayisithupha asezansi yezwekazi lase-afrika akhangelelwe ukuzothi gwaqa edolobheni lakobulawayo ezophatheka kumncintiswano walonyaka owe-zone 6 basketball club championships njalo lawo maqembu ngaphuma emazweni agoqela ele zambia malawi angola botswana mozambique kanye lele zimbabwe ekuyilo eliqoqa limidlalo ilunga lequla elibona ngokuqoqwa kwalimidlalo usikhumbuzo ndlovu uthi bamatasatasa abilungiselela limidlalo
njenge-local organizing committee silomlando ukuthi sibone ukuthi imidlalo le siyilungiselelayo lapha kobulawayo iyaphumelela ngempela ngoba inhlanganiso yethu yezizwe zonke abayithi FIBA isinike ilungelo lokuthi sibe UTSC lungisela imidlalo le lonyaka
umncintiswano we-zone 6 basketball club championships ukhangelelwe ukuqhutshelwa endaweni yezimbabwe international trade fair ku-hall 3 njalo amaqembu azamela ilizwe lezimbabwe ngabalisa abesifazane athi ele lakers lona elingelakobulawayo kanye lele vixens elivela esikodlweni iharare kuthi kucelela besilisa kulamaqembu aphuma esikodlweni iharare abalisa ele harare city hornets kanye lele foxes undlovu uthi ukuqhutshelwa kwemidlalo le kwele zimbabwe kulakho ukuthuthukisa umdlalo we-basketball kwele zimbabwe
thina njenge-local organizing committee sikhangelele ukuthi abantu bakobulawayo babuye ngobuningi babo bezesapota amaqembu akhona kuba le midlalo leyi lapha silakho ukuvula iminyango eminingi kwezemnotho kwezokunanzelela ukuthi imidlalo idlalwa njani njalo iyenziwa njani
ilizwe le-angola lona lilendumela yokudlala umdlalo we-basketball kuzwekazi lase-afrika lizathumela amaqembu amathathu kulimidlalo kuthi elemalawi liletha amaqembu amabili ilizwe le-mozambique lilamaqembu amathathu kuthi elezambia lizaletha amaqembu amane ikanti elebotswana lona lizaletha amaqembu amabili ngiyimele istudio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje inhlanganiso yezimbabwe congress of trade unions ithi amalunga ayo azatshengisela emigoqweni lamhla loba lokhu kumiswe ngamapholisa iqula le-european union observer mission elalisezimbabwe ngesikhathi kusenziwa ukhetho ngontulikazi lonyaka lithi kunenge okumele kwenziwe ezimbabwe ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo siluqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje kasidibaneni ntambama ngo-7:30 p.m. olivalisa ngenjabulo ngukips dube